Well, sebefike ndalapha sathola ukuthi bezothola amapolisa njenganjalo athi wona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselelwanga ukuthi sikube nokuphikisana but hayi kwanamhlanje ngcono abantu bake abanye besebenzisa umsebenzi dawura lowo msebenzi kade siwenzile usiwelele sizabuya siphindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okungenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele muva ngezinhlelo zethu
kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza
bathi bona bazama ukuthi njengoba upresident Tsamisela wathandela abaningi abalandeli bakhe bajoyine kumnangagwa bazama ukuthi ke lomnangagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liye sebenza lomnangagwa
lona uhlelo lolu kade lusenzakala lamhlanje oloku hlanyela izihlahla lokugezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na
yeah sohlela olumayo ngoba phela sikhangela ukuthi udaba lwe-environment ludaba luchathe kakhulu lokuthi silungise umoyeni zenjalo ukugezeka kwezindawo kuluhlelo luhle kakhulu esa oluvele lwasungulwa ngu-President Tsamisa
ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli
umongameli ubengazange alungiselele lokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba lempumela enhle kakhulu njalo ilizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba lohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu.